wabangena njengebuthweni kodwa ke kazenge train kangako wasuka sebaleka wayezifolweni zakhe ehanjiswa ngumdakani isitolo. Kodwa ke for now lokhana sokuyi-water under the bridge, because the struggle can be started by anyone ongazenge train can facilitate ebe lama resources ebe le base where to start from uta i-ground. But ngendlela yena abeka ngayo kumbe uthukuthele kumbe unjani, kodwa ke indlela abeka ngayo akucaci ukuthi kungaphelela emoyeni. UJonathan uzakwenza ukuthi ilizwe leli lingazali aba lokuthula, kuzakuba lomvukela sibili omkhulu, njalo abantu abaningi abahlukuzelekileyo ezandleni zezanu bazajoyina uJonathan kayedwa khona laphana. UJonathan yena uyisikhulumi nje kuphela, kodwa-ke kukhona abantu asebenza labo.
Ye, kodwa siyabona ukubana nxa kukhulunywa nge-G40 kwakukhulunywa ngabantu ababili abathathu, bonabo Jonathan Moyo okasukuwere labo Grace Mgabe. Phansi lapha esingathi khona ngesilungu kuground, bakhona yini abazithi ngama-G40?
Baningi okuzwayo, okuzwayo sibili baningi, njengoba vele bonke babe sithi bona basebenike uGrace uMgabe ukuthi khona hhayi ama-province wonke asevumile ukuthi kabe ngumama ongatheka over kumbe ebe ngumama osekhokhelelo omama laphana. Khona laphana bonke besithi bona sebefuna ukuthi khona lokhana isikhundla lesona sakhuliswa khona umjulu laphana ikota ye-women kube kuphizijam ebe khona omunye laphana, babe besitho yena ukuthi bemfake laphana, they induced it. So you'll find that ukuthi khona kuzanu kakula abantu abasupporta i-party, basupporta i-power. Any bhodi olepower kuphela uzanu bayamsupporta, akula bandla kuthiwa yizanu kathesi laphana kuthiwa khona labana abantu ngabe-party e-political party kuthiwa yizanu, ngabantu abasupporta i-power. Uthe ngena umnangagwa laphana bonke basupporta, including u-Obhedi Mpofu bona laba e-Martinotti province yabo leyana eyiyo yayilokhu isalela kwamanye ama-provinces kuxotshwa ama-chairpersons wonke, kwasala i-chairperson we-Martinotti. Bonke baba ngabathi bathi nangumuntu kumnangagwa sikwazi ukuthi sivelele ngaphi, nangumuntu bonke bamsupporta. Basupporta ngomlomo, besupporta i-power yomuntu to be protected kwezinye izinto zabo ababezenza. Akula support ekhona kuzana. So phansi ku-ground lapha kuma-grassroots lapha, anyone kuphela owagenesi i-current dispensation leyi i-regime ekhona yena leyi, anyone kuphela ongazani ucabana nabo bana laba, bonke bagijima beye khona ngale besika besupporte.